iphalamende kayiselawo amandla eyayilawo ekuqaleni esiwaziyo eyake yafaka lo ngasekho sengumuyi umnumzana uBennett ejele ukuthi uyidelelile. Amandla lawo kasekho ephalamende sengamandla asetshenziswa ngama courts of law.
Nxa usithi ayisela mandla kutho ukuthi vele bangaze bemenze khonokho akula nto abamenza khona?
Angiboni ukuthi bengenzani lokuthi bafunani kuye angiboni ngoba umgaba phela yipolitician. Uma ekhuluma siyazi ukuthi ama-politicians akhuluma njani, aphonge ukuthatha izinto ke akhulume. Bona basoze bakwenze ukuthi benze i-audit of amadam on the sales and revenues, babone ukuthi ahamba njani koqakathekileyo.
Nxa futhi amandla la asasuswa khathesi idala lephalamende nxasokuya khona kwe-content lithini ngakho?
Ingathi nje mina liyi-toothless bulldog. Angiboni into elingayenza, mhlawumbe lingenelisa ukuthi limphe esithi reprimand, isixwayiso nje ukuthi angavunyelwanga.
Kube sekuphelela khonapho Mashobane?
Yebo.
So kuqala sathi kwakule-section yangikhona kwakutumele ukuthi nxa umuntu engadelela iphalamende bamgwebe bamenze konke khonokho, kwaya ngaphi khonokho?
Leyo section ayikahambelani lesisekelo sombuso esitsha esikhona. So isisekelo sombuso yiso esihamba phambili. Amandla iphalamende eyayilawo kayiselawo, ayisavunyelwa. Siyakhumbula ukuthi iphalamende ike yafaka umnumzana uBennett ejele okwesikhathi engathi sedlula umnyaka. So ngaleyo ndlela bakubona abantu beZimbabwe ukuthi ukuthi sibe lama-politicians okuthi bazathonisisa abanye abantu abesesenza kanjalo. Leyo nto ingasetshenziswa ukuthi kube ngabantu abaseke ama-scores